Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Kwa njani mtuwazo mutesi ya lamungela kumisakazi wa Studio 7 na mtango resine chaka 21 Mbito 2019. Mika malami mkipstubi enda weni zetu la mtanji umonga meri Emmerson Mnangagwa uti abantu wapapigane lumona galo uta lwe izizu lespepo usaitu onkidai waza niwa uta abakuli imbongi labali ngisi bakoka imali ili mpata yukuniga abatupegileo yasabele nisema nikali.
Ume tulolo pela ui nchege lenza hileo akukete gili uti mpasha imali huda ini omye lomiza ze sito awe nilisani so mtu ngaye ulewe vunzima na awe ipa ipi niki uvizima po mtu buzo nani vuguwe na umu
baya kala abantu wabanengi uweza kala e Zimbabwe le matewele
istimo lesiana esise kaya ese zulu sikuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyelwe impahla.
Namhla silo mculi wesifazana otshaya iziginci okumangalisayo.
Sanibonani, igama lami ngu-Edith Wautonga. U-Edith ngumhlabeleli waseZimbabwe otshaya umculo we-Afro Jazz njalo etshaya ikatari eyithiwa yona yi-bass guitar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa yindlala endaweni okube lezulu lesiphepho u-cyclone Idai elibulele abantu abafika phose ikhulu esabelweni seManicaland. Umnangagwa wethule umbiko lo eChimanimani ngolwesibili lapho akade ehlola umonakalo odalwe lizulu leli. Ubehamba lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga, unkosikazi opha Muchinguri Kashiri obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe abadinga uncedo bazaluthola.
Kuti kusitinzwe kuti kune munhu afane zara kwete chikafu tinacho chomunhu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulomuntu obulewe indlala. Silokudla komuntu wonke lapha.
Tinacho. Tirikuronga kugadzira maengineer kuti mabridge arakwe patsa arakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabhologo abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungconywa kakhulu ngabakubandla lakhe abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi imumo onjabanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayihlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalo uyabe ukhulunywa ngoba uyabe uvele ubonakala ukuthi umumo lo uyeza. Kungangcono abantu baqalele kuthuthwe basiwe kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjengayena le. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke umnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusi esabeleni seMatebeleni South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Kwakathi esingalisitho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje asika mkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibili kathi esingangikhangela uphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezincede abantu waziqothela kathana kathi esokusiba nodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumpa afundiswe ngakho kumpa angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abathiyeneyo bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho u-cyclone Idai elibulele abantu abanengi laphindliza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswingo. Imbongi ehlala eVictoria Falls u-Obed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolo phela uyinhlekelenza ke leyo akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini, omnye lomiza besitho akwenelisayo lokuthi uma kwizinto ezithwalayo zingathwala njani, uma kuyimali kungcono ngoba kule inhambe esiyibonile laphana siphathisela khona le. So ukuze athole ngomuntu ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kunganani, lesamba zakusengani kumba yena engathole kungakanani. Lapho ngeke ngihambele phambili abantu, kodwa abantu bazazitshele sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi liba ningikanganani ukwenza ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho?
Amagroupu awe-followers angu-23 aku-database e-Victoria Falls Artist Assembly. So singazibesicela ukuthi ama-groups amaqembu wonke abuye la ama-members awo. Singazuthi abazabuye abangaki la maqembu azabuye laba-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke ngikhala ukuthi inamba yakhona ingaganqama kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzona izo namba. Uma bengabuye abantu bonke ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni ngemabhothini, kodwa ngikhangela ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphoshe ngaba ngikuzwane nami njani.
Kuyini okwenzela kucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli ithi okwenza komnye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kuwe la kwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibothiwa zange uzombona ngangihamba ze awuzange ungimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe la umsize, yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye, kodwa ke siyake sibone kungehla ingozi enje kwezinye indawo, kungani uncedo luba lulutshwane kwenziwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngingayibuza bani ongangiphendula. Ngoba kuke waba lenhlekele enjalo etholotho ngale, azange sizwe abantu kuhlatshwa umkhosi wangaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe kuthiwa kwenzakale kuhambe obani umbe kukhitshwa izimali ezingaka. Abantu engabeza bakhuluma ngakho ngabantu basetholotho abakwenzayo besegoli, nami ngangikhona fike ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukuthi uhlabe umkhosi ngoba le nkondlo ngayenza. Kodwa ngapha kathi esenzakale ngapha ethimani mani ingani iyakhulunywa kakhulu kudlula abantu bonke. Ngingazi ukuthi mhlawumbe ngalethi mani mani kube ingozi enkulu kakhulu etholotho zange be ingozi enkulu yini kakhulu, kangazi-ke khonapho. Kodwa angizange ngakunanzelelisisa ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha langapha kuye edalwe kwini ukuthi umkhosi etholotho wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa.
Ye, kodwa kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kule nto enje?
Ngiyange kunanzele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa, kufe umntwana ngumuntu, kufe isalukazi ngumuntu, kufe umuntu omdala ngumuntu, kufe isifela ngumuntu, kufe umuntu ozele egula ngumuntu. So kumele ukuthi uma siyisizwe siyiZimbabwe sibamba nesonke. Lapho kufike khona inhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani, abantu bayethi cwi bonke babambisane kuzakhanya ukuthi sibambene, kungayi nganxanye njengamanje.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoqa imali lokunye okuthiyeneyo ukunceda abantu abehlelwe ingozi le. Kubikwa ukuthi ikolishi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu lanika abantu ingubo lemithi etshiyeneyo. Omunye obefunda ekolitshini leli uthi Nashe Kudzirai ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo kule Environment Management Agency. Ye, okwamanje nanku okwethulwe ngamaphephandaba kule Zimbabwe namuhla.
Did you see the paper? Did you see the sky? Did you see the paper?
Unkosikazi Lindiwe Sisulu okuhlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana namanye amazwe uthi umanyano we-Southern African Development Community ubungazimiselanga ukunqabela ukuthi abantu bangabulawa lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Uthi kumangalise amazwe wonke okwenzakale kwele Zimbabwe, eMozambique lakwele Malawi lapho kubhubhe khona abantu abaningi. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Umfundisi Ray Motsi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bangeke benze imihlangano yokulungisa ukwenzakala eZimbabwe. Umotsi ukhulume lokhu izolo emhlanganweni wenziwe ngamabandla okholo lwesiKristu. Iphephandaba le-Daily News libika ukuthi umotsi uthe maningi amabandla ezombusazwe okumele ethule afisa kwenzakale kwele Zimbabwe. Kule mota ebithwele i-sulfuric acid ebhewuke duzane lesikolo se-Northleigh koBulawayo. Amapolisa abhange avala kuleyo ndawo esenzela ukuthi abantu bengalinyazwa yi-acid le eyingozi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronic koBulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. sokusikhathiseni ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma. Nxa lifisa ukwenza khonokho, likhumbule ukuthi kumele lisithumezele umlayezelo we-audio kuwhatsapp. Uyafithizela khonokuyana phela okuthatha amazwi akho kwesisithumezela kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi abanye bathini namhlanje.
Ibizo lami nguBernard Magugu, uChief Administrator we-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Yona iyinhlanganiso ezimele yodwa elwela amalungelo oluntu esizweni sikaMthwakazi. Uhlupho esihlangana lalo kulezi nsuku eZimbabwe, elizweni laseZimbabwe, ikuthi abantu lokhe belefiye. Ifiye ukukhahlanyezwa kwezombangazwe. Singakhangela elihlwini lukaMthwakazi, ikakhulu kususela eMidlands kuze befika khona le eMathebeleland. Sizathola ukuthi khona abantu abaningi lokhe belefiye yokukhahlanyezwa, they never got i-time yokuthi baphumule kudlame olwe-politics. Okwakuqala lizakhumbula ukuthi kusukisela lokho esafikizwa isizwe samakhiwa, kwakuyimpi, kwaba locindezelo besethuselwa bekhahlanyezwa. Kwabuya impi yenkululeko, layo futhi kayizange bacize abantu bakomthwakazi. Yabakhahlameza, beqeda lapho bangena kumpi eyayikhokhelwa ngobaba uMgabe, befake ibutho leGukura Hundi. Lakhathesi lokhe ikhona iGukura Hundi, though is operating in a different manner. Ngoba iGukura Hundi yona yayivele ile njongo yayo to subjugate abantu bakomthwakazi, and at the same time bona besenza okuthiwa expansionism. So they've expanded to Matabeleland. Ensukwini ezidlulileyo sibona befaka ababalisi abaningi bebadeploya eMathebeleland to teach ama-ECD classes. Konke lokho kwenzakala esizweni sakomthwakazi, emehlweni esizalwane zakomthwakazi, and yikho esibhekane lakho. Abantu bayakhonona, kodwa bekhonona becajile abaningi besesaba, kodwa thina hayi, sithi we will engage anyone. Sivikele amalungelo oluntu lesizwe sakithi. Siyabonga.
Yes, sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Sekusuke eGoli, kodwa-ke ngoba sisemsebenzini, siyabonga ukuzithumela i-news ukuthi nathi sikwazi ukuthi sixoze, ukuthi kwesinkathi kusuka kunzima mani ukuthi umuntu akhulume. Isimo lesiyana esisekhaya esezulu sibuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa-ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyalelwe yimpahla. Ngokholo langethemba, siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokudlulisa konke lokhu, ngoba abantu beZimbabwe sebehlale phakathi kohlupho isikhathi eside kakhulu. Ungabhekalana amanzi agijima indawo yonke kungenxa okunye futhi kokusweleka kwamadreyini, ukusweleka kwamabriji angakaze abe khona lala khona semadala alungiswa ngesimo zona esiyane sisekhaya. Kanti abaholi bekufanele uma begijima, ngoba sike sambona upresident ayofika lapha, abake bezama ukuthi bake basukumele lana ilizwe balilungise indawo yonke, indawo yonke balilungise. Ngoba nginalithemba ukuthi la kwahlasela khona lanamanzi ngalwana umnyaka etsholotsho, ngibona ngathi namanje akukalungiswa lutho lapha. Lokuthi kuyalungiswa nini futhi angazi. So ezinye izinto zisuka zihluphe ekhaya, ngoba vele akula nto esukunyelwayo ikilungiswe. Kubona ngathi kubuyaphi kuyiwaphi, kungavele kumoshakale. Kuyakhulunywa ngakho nje okwaleso sikhathi, kudlule kungaphindi futhi kukhulunywe ngakho. So i-government ayikizama ukuthi layi beke bephakame labanye abantu, beyeke ukuhlala behlele ema-ofisini, beyeke into yabo yokuhlala begibela le ndiza ezidurayo la, behama private jet besiya le nale, besidlalisa imali ivele ingekho. Nale mali encane ekhona ake kusizwa abantu abakade bahlupheka lapha.
Ya, mina igama lami nguSikhumbuze Moyo, ngwene South Africa. umumo wakithi osekhaya awujabulisi neze, especially khona ububi bakhona i-health sector ne-education. Just wona lawa ama-department amabili, hhayi akujabulisi neze okwenzakala ekhaya. Imfundo yabantwana iyachabalala, inde abantu abagulayo manje kunzima kakhulu ukuthi basinde ekhaya. Why na? Ezibhedlela kula mithi total, akukho okukhona. Angazi kuminister of health okhona kwamanje ukuthi yena uplana ngaluphi uhlobo, ubona ngaluphi uhlobo. Ngoba ukhuluma iqiniso manje, hayi akunzima. Asazi sizabona ukuzakula khona imntu naxoxa, kodwa ukukhuluma iqiniso, this government abavumi ukuthi behluleke babize abantu abasanegazi elishisayo babasize. Ngoba le nto yabotshona bade salwela ilizwe sathini, doesn't mean anything ekubuildeni ilizwe. Ngiyabona.
Siyabonga kakhulu-ke laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi umuyi uJohn McCain owalwa impi kweleVietnam wangena kudale leSenate eMelika engakabulawa yisifo semvukuzane nguye wenza ukuthi kuhlolisiswe okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. UTrump uthi ilizwe leMelika laqalisa ukudingisisa okwenziwa ngeleRussia ngenxa kamuyi, kodwa imuli kamuyi uMcCain ithi hayi lokho kukhulunywa nguTrump yize kuphela. Ibutho le-Syrian Democratic Forces seliqalisile ukudinga amalucatsha awe-ISIS angabe esele edolobheni le-Banghuz eliyilo elokugcina ukukhululwa ezandleni zamalucatsha. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika, uSithandekile Mhlanga usethulela udaba lobulembu bokuxhumana osobuyindaba egudwini kwele Melika.
Umongameli Trump, osebenzisa kakhulu inkundla yeTwitter, usekelane lelunga leCongress uMnumzana Devin Nunes weCalifornia owebandla lama-Republicans njalo ekukomitii yeHouse Intelligence, yena osanda ukumangalela inkundla yeTwitter esithi yavumela abantu bengcolisa igama lakhe kulokuthi ivimbe imbono yabo. Ephendula intatheli izindaba esigodlweni sakhe seWhite House ngolwesibili, uMongameli Trump uthe inkundla zokuzilibazisa eze-social media zibandlulula ibandla lama-Republicans labalembono ehambelana lalo. Intatheli izindaba ye-Voice of America uZlatika Hawk ubika ukuthi uMongameli Trump ubekhuluma emhlanganweni loMongameli Jair Bolsonaro weBrazil lapho aveze ukuthi usekhulumisane labantu abedlula izigidi ezingamakhulu i-100 million ngenkundla yeTwitter lezinye. UMongameli Bolsonaro ubethekelele eleMelika. Ngolwesibili, obona nge-social media kaMongameli Trump, uMnumzana Dan Scavino, wethule umbiko kuFacebook ebuza ngokuthukuthela okukhulu ukuthi kungani inkampani le ivimbe imbono yakhe. I-Facebook ixolisile yathi kunengi okubangele lokho. UMongameli Trump uthi omabonakude kanye lezinye inkampani zokwethulwa kwembiko zisekelana lebandla lama-Democrats njalo abantu bayakwazi lokho. UMnumzana Nunes wayesebenzela uMongameli Trump umangalele iTwitter kanye labantu abathathu esithi ufuna ukuhlawulwa imali eyizigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 million kulolu daba. Udaba lolu soludale ingxoxo mpikiswano ngokuthi ukungenela ekusebenzeni kwenkundla ze-social media yikuzincindezela na kumbe yikuvikela abantu abazisebenzisayo.
Yes, siyabonga kakhulu-ke lo nguSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lapho esikhuluma khona labantu beZimbabwe lamhlake silomnumzana lebo mhlanga ukhona ngale ke eLupane. Baba mhlanga kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube kunjani kuwe?
Ngikahle ungabonga khona kona.
Ngise eLupane.
Iye ngapho kweLupane baba.
eLupane senta khona kanye kanye sibe.
Mm lokho kugcwele iChebechebe.
Hayi iChebechebe ayipheli but of course i-local party is trying to put it around kancane kancane. Ayikafiki esayizini yokuthi kube sokusedorobheni.
Ye, so akusitshela ukuthi-ke wena empilweni kwenzani baba?
Ah, mina ngiyahlanganisa film making and media.
So kunjani khonapho nxa usekhaya? Kuyadobheka kumbe kuyabangani kuyahlupha?
Akwabangani kuyahlupha, of course ama-chances are there, but imali manje for sponsorship and stuff, so iye ngani iyahlupha, especially these days. Loko ngani kungcono ngensukwini ezidlulileyo emuva, but kwakathi sako, this new government kunzima.
So singathi-ke nxa usebenza khonapho ufila imani njalo uyabusenzani khona?
Normally senza ama-documentary about abantu nje ilife yabantu be-province yethu much not like impilo yabo nje everyday or their past life.
Singathi kodwa kuyadlisa mbijana kwesinye isikhathi?
Ya nxa imali khona hhayi kuyadlisa sibili but hayi ukuthi eZimbabwe kunzima.
Mhm. Singathi-ke wena
ye
qhubeka baba.
Ngemthetho yangkhona sometimes iyanqabela ukuthi ezinye izinto ziyenziwe especially yona lokhu ezene-disturbance ka-83 to 87 ingani iyahlupha.
Yes, siyakubona khonokho-ke kodwa kwena nxa sithi singakhuluma ngempilo yakho uthethe ume njani?
Ngisebudlelwaneni obuhle kakhulu sibili kodwa hayi angikathathwa kusemthethweni.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke singathi abantwana okabe lo mntwana ulokhu zimele nje.
Ya abantwana bakhona bayi-2.
Mhm. Nxa sikhangeleke ngempilo yakho kuyo phambili ubona ngazani impilo yakho ingaguquka njani?
Haya, to positive. Iya ingaguquka sibili kahle kahle nje. Into ekhona nje ukuthi ilize leli yabona lingaba la chances nje likube right imali ibe khona, hayi impilo yaba right.
Yes, siyabona ukuthi kula mabhanga lawo kuthiwa ngaba sakhulayo into ezinjalo. Wena awuthola imali khona?
Hayi laphana kunzima ikupha ngokhulunywa kuphela laphana kulama-selector grind kulabakhethekileyo nje angazo-apply njani from even i-ministry kuyaba yizitole vele kugcine kuphelile emoyeni ngazo-aplayela amaloni angikhona so yikuzidingela nje amaloni kumbe kwezinye indawo.
Ye uyakuhlokoze kodwa okwakufaka lawe i-proposal yakho?
Kaningi sivile hayi kaningi kakhulu.
Hayi siyakuzwa kakhulu-ke mnumzana Mhlanga akuvalelisa abalaleli ba.
Hayi ngiyakokuqala ndizavalelisa umsakazi we-Studio 7 wesibili sengivalelisa abalaleli ukuthi hayi libe lokulalela okuhle balaleli. Ngiyabonga kakhulu.
Ye siyalibonga-ke ijaha lakomhlanga lapho besikhuluma-ke lo lebo Mhlanga ukhona ngale-ke eLupane sibongele kakhulu baba Mhlanga.
Hayi sibongele sakithi.
Ye siyambonga-ke umhlanga lapha-ke ebulenjini ku-Facebook sibona kulo msebenzi Ncube umsex uthi-ke I'm watching you from Kolwezi eDRC. Kuzobuya ukupolite kwakuba Maphosa uthi linjani msakazi hayi siyaphila mfowethu. Noma ningwenya uthi iStudio 7 cha umnandi siyabonga kakhulu bafowethu. Then kuzobuya unhlaliso Moyo uthi kunjani Dube hayi ngiyaphila kakhulu. So ke okwamanje ke sesitshaya ezomculo ake lizwe ukuthi silobani namhlanje kuhlandlaleli lokuqala.
Sanibonani igama lami ngu-Edith Wautonga. U-Edith ngumhlabeleli waseZimbabwe otshaya umculo we-Afro Jazz njalo etshaya ikatari eyithiwa yona yi-bass guitar. Ezokucula ngiqalisele emakhosi ngo-2000. Ngifike emakhosi bengingumuntu ohamba ukuyacula ngitshaya leqembu elithiwa yisiyeza Afro Jazz Band. Ngathi sengifikile khonapho ngatholakala ngingumuntu okwanisa uku-acta, umuntu okwanisa ukugida, ngagcina bengitrayina eyamakhosi ukuthi ngibe li-artist elenza konke. Ngo-2003 ngaba phakathi kweqembu elalithiwa ngamakhosikazi. Amakhosikazi laliliqembu labomama kuphela ababefundela ukutshaya iziginci, ukubhala ingoma lokuzifaka ngendlela yokuthi abantu beyemukele kuhle.
Oh, my God, my name.
Ngasinsuye makhosi ngo 2006 ngasengikwazi ukuchaya i-bass guitar. Ngasuka kuBulawayo ngisiya Harare ngisiyadinga phela ama greener pastures. Ngifika Harare ngahlabelela umculo othiwa yena nguThanga Okwasando. UThanga Okwasando ngasebenza laye for a year. Ngathi ngisebenze laye okomnyaka uThanga Okwasando ngamthiya ngiqalisela amiqembu ngo 2008. Iqembu leli nganinika ibizo lokuthi lona uThonga. So yikho lapho kuphuma khona igama lami Edith we uThonga. UThonga leli qembu uThonga kuthi ukuthi the first light of day. Ingoma elizayilalela lapho ethiwa ngukhonkoda ingoma ingoma engayicabanga ngikhangele ngendaba zothando. Mama sijayele ukuthi amadoda yizinja sikhuluma singabantu abezobuhlungu. So ukhonkotha umama ukhuluma ngendaba yenja ayibonileyo ilinele incolile wayithatha wayigezisa wayinika ukudla inja yabe yinja ebukekayo yabanhle okuthi wonke umuntu emphakathini wayeyikha ngendaba inja liyana eyithanda. Inja liyana yasitholakala ingasakhonkothi emzini kamama lo. Inja isikhonkotha emalayinini. So umama uthi yena inja leyi ngiphe wonke kwami ngayigcina kuhle kodwa inja leyi ayisangigcini.
Zalethulela ihlandla lesibili lengxoxo le esiyenzekelo Edith weKuTonga. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai bazanikwa ukudla. Abaculi imbongi labalingisi baqoqa imali lempahla etshiyeneyo yokunika abantu eManikaland. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ngoKip Stuve.